Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili ekuseni mhlaka 15 kumfumfu 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chiwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvikela we-anti-riot police ezifika phose amakhulu amabili kwesinye isakhiwo eHarare ngesonto ukhululwe wazihambela endlini okomuntu ongelacala.
Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho. Njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezapho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi.
Inani labantwana ababulawa yimikhuhlane ephathelane lendlala efana nekwashiyokho libikwa seliqansile emangweni weBhinga osekuphele izifuyo ngokusela amadlelo.
Izifuyo sezisifa, kasela kudla, kasela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okuphuma emasimini abo. Labo abathola ku-social welfare bakhona kuyizalukazi namaxwebhu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano we-European Union.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basigxotshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit.
Iqembu le-Highlanders lithi liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo yesigabeni se-Castleleger Premier Soccer League ngoba seliqalisile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona le umsakazo. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chiwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvukela ye-anti-riot police. Ama-helmets afika phose amakhulu amabili i-200 kwesinye isakhiwo eHarare ngesonto. Ukhulule wazihambela endlini okomuntu ongelacala. Kulabasekeli bebandla le-MDC abalitshumi lanye ababotshiweyo kulandela ukutholakala kwengwane lezi. Kodwa amapholisa athi laba ngabanye babantu abaxotshanise amapholisa eduzane lesigodlo sebandla leli iMorgan Tsvangirai House. Amapholisa athi afumane ingwane lezi lenqwabanqwaba yamatshe abathi abezasetshenziswa ukubangela udlakela. Kodwa igqwetha likamnumzana Chiwe umnumzana Kutsai Rangavirai ulobe ebulenjini bokuxhumana iTwitter esithi umnumzana Chiwe obikwa elenkampani yabonogada ubuzisiswe ngamapholisa okwamahola amahlanu andubana bamchiya wazihambela endlini. Ubikwa wathenga lezingwane emkambo we-auction ezithengela onogada bakhe. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lilembali yokubazela izizathu zokugcona abaphikisana lalo ukuze babotshwe badele kunhlelo zabo.
Kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo. Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho. Njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezapho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kwakumangalisa ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo dala okungangamangalisa ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba ukhona lokho abakhuluma ngakho abathi kulama helmet amanenkangaka akadekeki efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayihluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama helmet la athengiswa ku auction. Kungakuliqiniso yini?
Yebo kungenzeka kuliqiniso nxa kuyukuthi ayithengiswa ku auction. Ukusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapolisa lezi esezigugile leze ani abangasazisebenziyo ezisiyo ziyathengiswa ku auction. La uthi ungayithenga nje unje ungumuntu nxa sengiyithengile ke ngale sengihamba layo ngifike ngiyibe ke ngekhaya ngiyangibabona abanye izimoto abala ama defender bala ama Santana lana akudala eyabe lokhu ibhalwe epolice kodwa ibhake emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsa isuka ku-auction yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuswe yokuyani upolice abesefaka okwakhe nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini xa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakuthenge i-helmet yamapolisa kuyabe kwehluleke wona amapolisa kodwa kufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafake icala bani afike njani lawo ma-helmet basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke jikelele kanti bekufanele ba-investigate bayochwayisise bathi bephuma le story esihlangeneyo hhayi lokhu abakukhulumayo
manje ngokubona kwakho labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na kumbe kungakukhona okutshaya manzi
acatshanini ama-helmet ngoba nxa usithi ngama-police helmet usitsho ukuthi ngama-helmet asezimbabwe kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona ungabona kungazakali lokuthi akhona akahlekayo usuhlangana lamanye uthi hhayi lawa yiwo kuyamangalisa khona lokho ababothiweyo kungenzeka nje babothele into engekhoyo bengelacala kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bagcwayisise baphume le nto ecacileyo kodwa njengoba ngike ngatsho ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo kusengenzeka njengoba ngingatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu ubosithole kubobani ukuthi wethesa icala ongelalo upendwe ngento ongayenzanga kungenzeka yikho okwenzakalayo lakhathesi.
Lo mnumzana efihlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwavulawayo. Inani labantwana ababulawa yimkhuhlane ephathelane lendlala efana lekwashiyoho libikwa seliqansile emangweni webhinga osokuphele izifuyo ngokuswela amadlelo kuthi amanzi lawo awokunatha lokusebenzisa ezindlini asetholakala nzima. Ezitolo kubikwa sokulala izinja entubeni ngoba abantu bengelamali yokungena bathenge ukudla lenye impahla. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomeli webhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda waqala ngokumbuza ukuthi kunjani esigabeni sakhe.
Ebhinga umumo okhona kathesi ngumumo wendlala lo mumo wokuswelakala kwamanzi ezigabeni zethu eziningi-ningi. Ukuswelakala kwamanzi kuqalise nje bonakani inyanga ezimbili kumbe ezintathu ezidlulileyo umama bengasalali ezindlini beludwendwe bedinga amanzi awabo ukuthi benathe singakakhulumi ngawokuzihlanza lokuzigeza kwabo singakatsho njalo lawokuthi izifuyo zawo zinathe. Izifuyo sezisifa izifuyo kazisela kudla kazisela lutho olukhona kanti njalo labo abantu kabasela kudla okokudla okwabo okuphuma emasimini mina. So ke indlela umumo oyiwo ngawo umumo odanisayo ngumumo othi nga uhulumende uyangenela ngoba ngutholile ukuthi noma kuthiwa khona kule social welfare labo abathola ku social welfare bakhona indlela abathola ngayo kuyizalukazi lamaxwegu indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni ngoba kakukho constant ukudla kwakhona kwesinye isikhathi kuthiwa kubuya kanye after 3 months akula muntu ongadla i-50 kg kanye over 3 months yena elemuhle ukususuka khonapho ethi nxa umuvu wakhona ubuya bese kuthiwa kababhadale ama-$50 naw nxa usithile umuntu ngumuntu ohluphekayo nxa ehlupheke i-$50 yakhona yona leyo kuthiwa nge-transport uzayithatha ngaphi osok
senza ukuthi izalibazi labaqhwego eziningi kulokuthi bekuthole lokho kudla sokutholwa ngabale mali asebebabhadalela yena ebesethola kuphela mhlawumbe ibhaketi osokuwesela isituation yethu emakhaya khathesi.
Okokuthi singezwa na ukubana bakhona abangalahlekelwa imiphefumulo ngenxa yendlala.
Ngithe ngi-adressa omunye umhlangano ngolwesithathu ngezwa abezibhedlela besitshela ukuthi khona inani labantwana ababuya bevuvuka izisu okutshengisa malnutrition seliyande kakhulu ezibhedlela amakliniki emakhaya akithi eBinga. Labo bantu labo ezibhedlela kwakhona ngabala nakudla. Ngikhuluma kanje eBinga District Hospital ngithola umbiko noma ngakawugcizelelwa ukuthi abantu sebesidla kanye, ama-patients adla kanye ngosuku. So-ke umumo wakhona sibili uyatshengisa ukuthi khona ngaphandle kokubana kwenziwe eminye imizamo efana nokuthi kube supplementary feeding abantwana mhlawumbe laba abalomnyaka kumbe iminyaka emibili kusiya phansi bese kufithi njalo kube lama supplementary feeding abantu abadala bona lapho ikakhulu omama bezithwele kumbe abayebemunyisa ngoba sekutholile ukuthi kathesi kunzima ukuthi umama esuke emzini wakhe esiyalinda esesibhedlela ukuthi ebeletha ngoba ukuthi besheye ukudla okungekhoyo kubanzile bese sithi kukangcono ngidle labantu abami khonokho okuncane esindawonye eqine sebeletha le makhaya futhi. So-ke anything kungenzakala sibili ngendlela umumo oyiwo ngawo.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokufanele kube nomlamulankunzi phakathi kwakhe labodokotela njalo kufanele bevumelane laye ukuthi kwenziweni ngokukhalala kwabo umsebenzi. Lokhu kuveswe umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana obhadaya moyo yena uthe inkulumo lezi kufanele zigqitshwe kungakedluli amaviki amabili. Lokhu kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukulandela isinqumo somthethwandaba wathi bebuyele emsebenzini izolo. Inkampani yeZupco ikhulumisana labanini bemchofa kobulawayo ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuyigada ngembadalo ephansi. Uhulumende usesungule uhlelo lwamakhombi eZupco abhadalisa amadola amabili kulokuthi abe mane njengalokho okwenziwa ngeyichofa. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina engifuna ukukutsho ukuthi siyahlukuluzeka kakhulu ngomumo okhona elizweni, ngeholo esilirholayo elingathengi lutho, imali esiyiholayo nxa umbalisi unensi ungobani vele kayisathengi lutho. So nokuhlala kwesinye isikhathi ukuthi sesihlezi emsebenzini lapho ungahlalela ukuthi kawufuni ulekhaya labantwana awusenelisi ukuthi uhambe uyobabona, kungcono uthathe okuyimadlana khonokho ubathumezele lazi lakho futhi ukuthi kasizuzi cash sekusenza ukuthi sidlelwe izimali ngama transfers wona lawo, sidlelwe ukutshintshela kubo eco cash, ukuthumeza izimali, ukuthumezela kwenye ibank. I-cash kasiyitholi kulama ama services afuna i-cash, njalo sinanzelele ukuthi intengo yempahla iyadula kakhulu nge-eco cash kumbe nge-swipe, izinto sezijiphile nge-cash. So ziyakhutshwa emashophu ziyethengiswa phandle ngabanini bamashophu, zithengiswe nge-cash bangafuni i-eco cash, bangafuni iswipe abaphandle. Kanti phakathi eshophu ziphindwe kabili kumbe ziphindwe kathathu zinge-eco cash kumbe nge-swipe. Pho thina ezinjengabantu esizisebenzi zikahulumende asiyitholi leyo cash, impilo isuke ibe buhlungu kakhulu isihlukuluzi lokuthi sesiphonge uqiniselele ukuthi umsebenzi kawuchiye
mina ngiyogogo Khanye. Okusimangalisayo eZimbabwe lapha, abantu bayamesaba upresident wethu u-advocate Nelson Chamisa. Lapha fika khona bayamaleli ukungena, engathi uyabona abantu emajele bamaleli ukungena, athi uyabona abantu ezibhedlela bamaleli ukungena, kusho ukuthi ngumuntu omkhulu. Bayamesaba sibe ukuthi lapha angena khona abantu bonke bayathaba. Kuyasizwisa ubuhlungu lokhu okwenzakala eZimbabwe la. Abantu bayadubeka, bathi amadokotela abuyele emsebenzini, abuyele emsebenzini, ezibhedlela kulalutho, bayasebenzisana ezibhedlela lapho.
Linjani Studio 7 labalaleli, igama ngugabadela Ncube. Why sebesithi uGesi sebengamthatha back bebe nobudlelwane naye, ngoba wayekuzanu lomgabe wathwathi indaba yabo leyayisebenzi leyo kungenisana isitsotsi. So kumele phela labo Jonathan labo Mpoko bebuye back sokungeniswana ngobungane phela ezanu phela.
Sizalibonani emsakazweni weStudio 7. Manje amadokotela athwele nzima, sibisa amateacher athwele nzima, wonke nje umuntu othi mayesiye emsebenzini ehambe nge-transport, especially public transport, even imota yakho nje umuntu uyaprefer ukuthi mhlawumbe ngcono edinga even ibhayisikile ehambe ebhayisikile, because iprice yefuel ongaka ukuthi every month iyakhuphuka. Right now baplanta into ezingelancedo endabeni zokuthi bafuna ukuthi kusolwe i-MDC. Hayi, labantu laba sazi ukuthi vele bafunani. Nganje bayayekela lokho abazama ukwenza lokho besarendi, kanti umuntu engathi angisakhoni ungabanjwa ngenkanini ukuthi uqhubeke ukukhokhela abantu siya phambili. Angazi vethu kati bafuna plani bani nje ukuthi kathiwa kuyakwaniseka ukuthi abantu nje sibambane, sibambaneni sonke lapha eZimbabwe sizama ukuthi sitoyitoye oro senzeni. Okokuthi nje lamabethu bazama ukuthi beshaya abantu oro bedubula abantu, angeke basidubula basiqeda lapha. Mhla konke ubhekile nje angeke uyekele kumoshakala nje. So kufuna nje sibini sokuthi umuntu ethi do or die, every day into yakhuphu. So uncedo lwabasilubone nje. Manje sizamahungahunga ukuthi badiye wonke umuntu olesola sokumele ebhadale umthelo. Ngwani umthelo obhadaliswa? Lesola kathi leli langa elithisiwe amasola lawo ngelabo yini mundlela esiphezile.
Hhayi, siyabizwa abaphathi bezinkonzo. Hhayi, thina sivumelani nalokhu. Abaphathi bezinkonzo laba sebengani bona bathatha uhlangothi lukahulumende. Isisekelo selizwe sithi khona kumele kuvota, njengoba besithi ukuthi ukuvota akula into okuyikhiphayo, kusobala phulaukuthi ukuvota lokhu kuqhutshwa nguye uhulumende. Izeki isetshenziswa nguhulumende. Abezenkonzo waye bengabe bagudla igumba bachaya indla befihla umphini. Izeki kayibe liqembu elizimeleyo, ingabi ngaphansi kwezanupiyefu. Into abangayikhuluma i-United Nation kayibuye izophatha ukuthetho finish. Hayi ukuthi bethu bona abantu bavumelana lapho, asivumelani labo lokhu bengazobamba abantu ngentamo engazathi sizinkukhu. No, asikuvumi bantu bezinkonzo lokhu emkhulumo, akwenzi lokhu bengakusetshenziswa izandla.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule njalo ukuthi imbiko yenu ilotshwe ngolimi oluhloniphayo. Asisoze ke sidlale emoyeni imbiko elamazwi ayithuka abanye. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kuhlelo kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-European Union okukhangelelwe kwenzakala ekupheleni kwayo nale inyanga kamfumfu lonyaka. Intathe yezindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhonale eBhilithani.
Iningi lithi lilokwesaba ukuthi kuzaba lobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu, njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBrithani kuzaba nzima. I-UK ingaphuma umanyano we-European Union. ukansila wesendwele pemi nga mumnunza na Thabiso Mabena omele ibanda iliphikisayo kule Bilitane ile Labour Party uti ibanda ilibusayo ila maconservatives kalifuni zizalwane zamanye amazwe kule Bilitane yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrika nabase Asia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa lesi abantu base eZimbabwe abalapha abafeli ngasalamsikhazi nabantu futhi mhlambe alibhadalanga ama-taxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho so besithi wena you will be deemed as someone of not good character basefuna ukuthi behle bethumele back European Union iyasiza la kuma-appeals iyasiza kuma-chases yonke into kuma-human rights iyasiza laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human rights law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
Umnumzana wa Fortune Sibanda ohlala edrobheni le Wolverhampton lilunga lebandla elibusayela ama-conservatives uthi iBrexit ayilani ilezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule Bilitane.
Ngahunga engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusoqiniso lelo ngoba iBrexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu be-Europe bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo so amele affectwe i-visa system.
Ukhansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK
sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi basebefuna ukukhipha ungayemakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye emakhothi. Like let's say i-family reunion it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sethula ukuthi sesibhadala twice than money what we are paying now. On trade leZimbabwe ngibona ingathi after some years probably 3 years or more relations will improve with trade because kulezinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathwani ngabo ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba uPrime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basigxothe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili iBrexit ngiyayisaba.
USibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha umkhokheli weBrithani uMnumzana Johnson ngumuntu amaziyo othembekileyo ayake axoxelaye njalo ngeke axoxe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi.
Boris Johnson someone ayengeke ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngeba uxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcwethi kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni le-Manchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo Spain, Portugal, Cyprus noma ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana nalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole amaphepha under that route u-applyele for either i-pre-settled status esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi weBrithani lomanyano we-European Union ukuthi behlukane kuhle besale bendlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalunga ephalamende eBrithani kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBrithani lingakaxazabuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha iHouse of Commons igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu elehe Highlanders uHenrik Piet de Jong Uthi ikhambi lakhe liqhubekela phambili likhuphuka ingalane nemiklomelo esigabeni se-PSL ngoba seliqalile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Intatha ezindaba yemidlalo yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yeviki lamashumi amabili lesithupha lapho elinqobe khona eletel-1 ne-2 kanya. Le mpumela ikhuphule inani lemiklomelo eselibuthelelwe ngabafana bebhozo la kumashumi amathathu lanhlanu njalo leli qembu kalizake linqotshe selokhu umqeqeshi walo omutsha u-Andrew Pieter de Jong efike kwele Zimbabwe. U-de Jong oyisizalwane sakwele Netherlands utshile intatha elizindaba zemidlalo ukuba ufike waguqula indlela okusetshenzwa ngayo kuqembu le-Highlanders yikho nje selitshaya ezikwayo kulezi nsuku.
Ngikukhule okuningi ekufikeni kwami okugoqela ukudla okudliwa ngabadlali, ukudlulonga kanye lemithetho okumele ilandelwe ngabadlali kanye nabakhokheli beqembu. Lokhu kungabe kwethuse abayingxenye yeqembu, kodwa kimi akumangalisi ngoba yikho vele okwenziwa kwamanye amazwe lapho umdlalo wenguqu osezingeni eliphezulu.
Phezu kwenkalane yemiklomelo yeqembu le-Cape United lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu ngemva kokunqoba elikwenzele 1-3-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu. Endaweni yesibili kule qembu le-Platinum lona ile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu njalo elinqobe leyada nge-3-1. Iqembu le-Chicken liqhubekela phambili lilahla imiklomelo njengoba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Black Rhinos njalo lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amane lantathu. Endaweni yesine ule qembu leZPC Kariba lona elinqotshwe nge-1 kanya nele Manyika Diamonds njalo lokhu lile miklomelo engamashumi amane lowodwa. Emsileni wengalane kule qembu leyada lona lile miklomelo ngamashumi amabili lane kuthi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-Herentals lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Chapungu njalo lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Mushuwane Stars lona elinqotshwe nge-3-2 liqembu le-Harare City njalo lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo awokusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ngokunqoba elikwenza iqembu le-Triangle nge-2 kanya. Limpumela idale ukuba iqembu le-Chiefs likhuphuke liyehlala endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo ngamashumi amabili nathoba mine mbili. Leli nani lemiklomelo yilo eliphethwa ngamaqembu amathathu ahlezi phezu kweqembu le-Chiefs engalaneni abalisa ele-1 ele-Harare City kanye lele-Tail-1. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
umculo kaSista Senkosi esithi amahlo lanyama. Silethemba likholisileli uzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga sithi uyalandela njalo olunye uhlelo ntambama.